So kuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kwesa kusihlwa kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 14 kulwezi 2023 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulamanye njalo amalunga edalela eParliamente awe TRC asexotshiswe kuNational Assembly lakuSenate. Lanxa umthethwandaba weHigh Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapamani Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTRC uMnumzana Thapumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court namuhla sisithi amalunga edalela eParliamente awebandla eliphikisayo eleTRC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly leSenate ngozithi unobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga aleli bandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oweHigh Court sisithi amalunga edale leParliamente awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale leSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu aweTRC abagoqela uMnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, loNkosikazi Wongai Thome. Edala leNational Assembly umlawuli waleli dale uMnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba weHigh Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazabiselwa. Okhokhela ikula lamalunga asedalela eParliamente weTRC uMnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye owabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeTRC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ungunobhala jikelela lelo bandla ngayisilo lunga labo, ngakho ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala leNational Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli seTripos uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela nsonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTripus uMnumzana Taphumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethu le umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungonobhala jikelele we-TRIPC uMnumzana Sengezo-Chabangu. Umdeni kaMasaya kanye labe-TRIPC bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThaphumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikhampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So le into eyenzakala eZimbabwe le eyokubulala abantu every time masihlehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni isihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO zamapolisa zamasocha ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown? Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu gold mafia, ukuthi i-gold yayichaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando labantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asiwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabwean, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina sifuna umsindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by-elections.
Ukuthi ama by-elections baza siyethusa or kwesasaba angikuboni mina. Ivote yafelwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokutsha abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi. Ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, ekuseni. Ukuthi la uphefumula umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izani zatshaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and is constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-TRC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-TRC.
The Voice of America.
Ele Melika lele Pilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umpati Ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe lelePilitane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1,200. Ninyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe Israel baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe akoqela ele abalwa nje ngamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera, yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katesi mbona njengani umungameli ubaba uBiden wase America lezi nyinkokheli zase Europe iyo abangalalelwa ngoba kunyathanyawo nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase Iran kumbe inkokheli zase Saudi Arabia ebengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Kubona ngani ele Zimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembuleli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho wase Zimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lo mnotho wase Zimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempilei kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uZulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhale khukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamiza umnumzana Jay Mkanda uthe eGulati akulalutho
akudevelophi. So ngoba asithi kalesi imigwaqo isile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukuthi vele kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke akasidibani lakho. So ngokunye okubisela intuthuko yethu emuva imigwaqo i-DTF yathi iza kuyilungisa akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoti bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ungachapheki kunje kwakuba basasiphiwe into zamezi fakela phezu ukuthi silungise ibridge leyo. Iprede kwa mabikwe. Tiswa amkapezi la. Na lakwa kungaadri kwa zonto. Kwa kufana na lakunoku. Teru ngeitu. Tisku ngeitisa bagitu. Aba taba ni mbakaya nge booster. Sika sezi ntave ni baba. Sia fuwe sia tini booster ntave ni sezi network. Sila lutura. Akula phone. Doba sikurela usinchani. Simele sike ntave ni usupati kwa usupati. Mutu wa wansa mtata api utu uri zmuti. Akula. Asi nyoke sivapi mamba zota. Ama pimpa mbali.
Olunye ukuthi bobuhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhale khukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhale khukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqase intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Nangu sobebude imonakalo yabo isikhona esigabeni sehluleke ukuthi sithintane. Just because ngoba sila network. Ukuze ube le network sokumele ukhwele intaba. Ukuze uthola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country. Ngoba nabantu abanye babe sebesitshela ukuthi ha, kathi sesibizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhale kukwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Zinxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster yit. Lapho-ke siyacela kulandelelwa esibili ngoba yikho kusuphayo singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sifanele sesizamele ukuthi information le physical sibe layo sizama udinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansili yamatopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke isile imigwaqo yethu yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo ngeministry eminye ngeroads eminye ngeyani kodwa phose le ethu ecouncil siyazama
Studio 7 ixhumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini ye-Net One umnumzana Christopher Mutshetshemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale egulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana leli hlobo nabangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-intanethi
ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kule mizamo bani eyenziwayo indawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni ngizahlela iqula lami eliyabe lisemathebheleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo
abe iconnect labo bathembise okufanayo nangumanjinela wali company umnumzana Thawona Jakajira
let me fix that one for you I will fix it for you definitely but I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there
mana ngilungisisa udaba lolu ngizakulungisisa ngizakhuluma labahlolisisa indawo le inetwork itholakale
Izakhamizi zithi imatobho ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisalele emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Ngiyimale Studio 7 kusegulathi yamatobho, Matabeleland South Province, ikamera mngeza Jesus Banda.
Ingcweti kwezempilakahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala. Babulawa imikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle kubika uTobias Mudzingwa
njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze bekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle Inhlanganiso ye-World Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abaningi emazweni awezwekazi le-Afrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijiyeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi bayabe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi wekilinika enceda abesilisa ngezempilakahle e-Men's Health Clinic Zimbabwe, umnumzana Ben Ncube, uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantwababo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo.
Sakhuthaza abazali ukuthi khona nabekwanisa ukunceda abantwababo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwanisa ukubuya esibhedlela. Thina lathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebelawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwanisa ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu
kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili ethi nxa ethi yafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile sokuthulethi ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youth ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela
Osakhulayo umnumzana kubuya majahana uthi abanye abesilisa besaba uyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakliniki ngezizathu eziningi
Ha okunye mfowethu mbona ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshela ukuthi hayi usubanjwe lomkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu so umuntu usuka nje ukuthi hayi ngcono ngihlale nisebunyameni bese ngihamba kudokotela mase zishubile ungasela plan ukuthi ngathini
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela
amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma health facilities ngoba sebekule inye umbono yabukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana njengamadoda khonokhwana nje ukuba le-belief ukuthi kuthiwa njengendoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
Umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakholayo weGwanda unkosikazi Sibongu Musa Ncube, yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
Indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besitshela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese, lokuthi ingembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi nalabo abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga, esingathi ngesilungu kasensitizwanga, kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela abawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kwakusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wanalowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula. Hayi, imtholampilo sudula.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltema Brito useveze ithemba lokuthi amaWarriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibaya sika Group C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala, njalo silengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esithwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe nawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sesincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eSengilandi uMarvelous Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwayo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sika Group C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi laseAfrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona kule Rwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Melestudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C uMnumzana Tafumane Masaya. Yeah. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalele parliament awe-Triple C asexotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla, lanxanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokhu kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngentungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.